Umehluko mina mbona yazani ungabe ungekho kakhulu kodwa sivame thina ukukhola ukuthi abomama baloku balesinike njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yizo-ke nxa umama bekhona laphana kutshengisela ukuthi mhlawumbe sokungaba lokuwahlulelwa okulesihlelo lokuwahlulelwa okulesene njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lowo nxa usungulwa wezamadali ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona nampo mama bakhanya baningi kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba kungakuhamba njani khona?
Kwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba yibababa lezicoco ukwedlula abomama kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba ukwedlula abomama ngokunjalo ngokunjalo.